abaku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela Go Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 kuMabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Hayi ilanga le Independence Day selasuka kwaba lilanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwabangelabo. Yebo siyakwazi ukuthi babalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu ezano PF akumelanga la ubuzo lithakazelela. Sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni.
Inenge lithi alijabuleli ukunazwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamathumi amathathu lasitheka lolunye ilizwe lathola uzibuse.
Khangeleli ukuthi abantu bafuna ukuthi bephumele emakhaya nje bayikhefeli ngani holiday ngani ngehlanganisa nabo Easter konke ndawonye. So ngamafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebethole behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuntu abanye sebethole behamba ebusuku yabona yizikuthothoka zengozi zomgwaqo.
eZimbabwe liqala ikhefu lokunanza uzibuselele phasika kusasa kulokusilela kwamafutha elizweni. Inengi likhala ngokuthi lokhu kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Lanxa uncedo lokhu luqondiswe eManicaland kuphathiswa abawelwa ingozi yecyclone Idai, abasemaphandleni kwezinye izigaba labo bathi sebebulawa yindlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inengi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engamachumi amathathu lesishiyagalolunye 39 ilizwe lathola uzibuse. Inengi lithi njalo injabulo yaleli langa sebayithathelwa ngabebandla lezano PF asebelenza elabo leli langa kulokuthi libe lilanga elinanzwa ngumuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga likamhlaka 18 Mabasa lonyaka liza ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho eziningi kwezombusazwe lakwezenotho ezigoqela ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla. UZulu ukhangele ukuthi uzabuthana enkundleni ezijeneyo zezabelweni zonke zelizwe lapho kuzabalwa umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zalezo zabelo ukuthi umkhosi omkhulu ube enkundleni yeNational Sports Stadium eHarare. Umnumzana Ostalo Siziba ingcweti kwezombusazwe uthi kubuhlungu kunanza lelilanga ngoba uhulumende wezanu PF uqhubekela phambili encindezela uZulu.
Sekulabe eminyaka eminingi savela ku-Independence kodwa abanye ngabasebenzi abalazindlu ngenxa yokuthi njalo futhi amavoti akhona iyetshontshwa ngoba yizizinto ezahambela empini, one man one vote nendaba yomhlabathi kuba sasila indaba yemisebenzi, indaba yokuncindezelwa kwabatsha. So kimi ngokubona kwami abatsha sekubuhlungu njalo kunzima ukubana sithakazelele i-Independence sikhululekile ngoba siseminyakeni engathi asikafiki even nawe i-Independence.
Omunye wabatsha uyisakamuzi seHarare umnumzana Dendai Moyo uthi ibandla lezanu PF lasuka lathatha ilanga lokuthakazelela uzibuse lalenza elalo okwenza kube nzima ukuthi uZulu laye aphatheke.
Hayi ilanga le Independence Day selasuka kwaba lilanga lebandla lezano PF balithatha leli langa kwabangelabo. Yebo siyakwazi ukuthi babalwa impi kodwa sekungani nxa ungasimuntu ezano PF akumelanga la ubuzo lithakazelela. Sokulilanga lapha abahlangana khona abaqoqane ezinkundleni ezijine elizweni bezidlela nje kungela lutho oluphumayo oluzanceda uZulu. Ngakho ke kunzima ukuthi uZulu enelise ukuthakazelela leli langa.
Kodwa owakwaba lilunga ledayela ephalamende emele iJombe umnumzana Mackenzie Ncube uthi loba ilizwe libhekane nenkinga ezinkulu kangaka ilanga likazibuse liqakathekile ekuthini uZulu akhumbule lapha avela khona njalo acebisane ukuze athuthukise ilizwe.
Into eqakathekile kakhulu esizweni seZimbabwe ngithi sonke njengabantu abathola uzubuse yebo ikhonomi kayimanga kodwa kuyona ngokwayo i-independence selo futhi konke sokusezandleni zethu asikusebenzeni ngamandla ukwenza ukuthi ikhonomi yethu iqine akumelanga ukuthi yekele ukujabulela ilanga elikhulu kangako
umnumzana Thabani Kiwane yena oyisakhamuzi seHarare uthe uhulumende kumele athathe ithuba lokubuthana lukazulu ngelanga likaze kubuze ukuthi amanyanise uzulu umvukankiwane uthe kubalulekile ukuthi ilanga leli kungabi lilanga lokukhankasela amabandla ezombusazwe ngoba kulilanga lokunanza umbuso kazulu onsundu
dubola ukukhona ngalokuthi uhulumende wethu usuka athathe ilanga leli alifake kwezembangazwe kodwa thina sibe njengabantu sibe sibona ukuthi kungaba ngcono ukuthi asebenzise ilanga leli ukuthi libe lilanga lokubambanisa abantu osuka ngapha sonke sibe lomanyana
Kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje emini yantambama uhlangane labantwana abavela endaweni ezishiyeneyo zeHarare lapha bezogotshisa labo ngaphambilini kosuku lolanga lokunanza uzibuse weZimbabwe mhla ka 18 Mabasa ekhuluma embuthanweni labantwana uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uyaqakathekisa imfundo yabantwana ngoba kuyibo insika yentuthuko yelizwe kwelakusasa uMnangagwa ukhangelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo mayelana nelanga lakusasa namhlanje ntambama emsakazweni kamabonakude oweZBC TV oweState of the Nation ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingugibson bebe
Kusenjalo, eleZimbabwe linanza ilanga likazibuse kusasa nje kulokusilela kwamafutha elizweni. Njalo abantu abaningi besithi ukusilela kwamafutha lokho kulakho ukuphambanisa inhlelo zabo zekhefu lephasika. Emagalajini eGwanda kutshone kulendwendwe ezinde kwathi ngokutshona kwelanga amafutha esebuyile kwaxokozela ngemva kokungenela kwamasotsha ezama ukuthela iphetulo kuqala kulomuntu wonke lanxa nje ebesemuva. Umuntu ngameli inkomo uxoxe lomunye obesendwendweni kwelinye igalajo okhethe ukwaziwa ngokuthi nguBindlovu.
I-confusion ekhona ekhompo ekutheleni yokuthi kucontrolwa njani. Yona i-situation is very bad ngoba sinamalanga ngapha ingekho sibiliphiwe. Yikho nje okungani kudanisa abantu ukuthi khathi sibabuya sokubuya lamapholisa ibaselesikupa lamasotsha nje. Kedwa nje kukhuluma ngamanje nje amasotsha yiyo akade ejumpa i-queue. Bafuna bona ukuthelela bathi bona yibo abangathelelwa kuqala abantu yikho khona kwabakuyalayo ukuthi labo kabajoyin i-queue njengabanye abantu ngoba babuya ngama-private cars abo yilo udubo sekhona umsindo yikho apho oqala khona ukuthi bona sebethrethena lokufuna ukuthaya abanikazi begaraji ukuthi abasithelelisiwe kulo msotsha nje ofikileyo la kanti begqoke ama-uniform yiyo into ehluphayo engumsindo kathesi kusanda kufika nje la mapholisa kathesi layo sekhona but yabo i-training abakayilengile ngoba abantu bakhalayo
Sikhuluma nje ayathela amasocha lamapolice.
Hayi ngabakatheli uthe suka lapha ithrethena ukuthi seseyalanda abanye bakhe. Lapha babuthene khona uyabuya khona abadeke egarage. So nje abantu bathithibele abakwazi ukuthi bayenze njani. Ba complain abantu ukuthi njoba sekela ukuthi uyadinga ubhululu bakhe kuyabuya ngokuthiwa lomsindo kumbe sesiyaqina sesithaywa futhi ngathi kuma queue yilo dibol khona.
Kusasa lelanga lokuthakazelela uzibuse kanti ile kefu le Easter lalo liyaqala nje kule viki ungathini nxa sikhangela ukuba na isikhathi esiqhakatheke kangaka empilweni kaZulu siza kungela mafutha ezimota elizweni
kuma manje amakhulu they are very long they are very long amakhulu abantu bakhangela ukuhamba khathesi abantu bonke benje abanye abafuna emakhaya abanye bafuna ukuthi besebenze imisebenzi yabo kunenge okuye kwenzakalayo so sithakelela ukuthi abantu bafuna ukuthi bephumele emakhaya njengoba ikhefu leli ingani holiday ingani inde ehlanganisa nabo Easter konke ndawonye so namafutha esenze nje eshorta elizweni abantu bahamba nzima and so they hamba sebecole behamba begijima abanye ngabaphanikayo namuhla abanye sebecole behamba ebusuku siyabona kusosoba zengozi zomgwaqo yilo dibo likhona
Lo ngumnumzana Bindlovu isakhamuzi seGwanda sixoxela emelele iphetulo kwelinye igalaji khona le eGwanda.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Lanxa amehlo kahulumende lawe inhlanganiso yezizimeleyo eqhubeka ehlahlwe eManicaland lapho okuphathiswa khona abalwela abawelwa ingozi yezulu lesiphepho, abantu abaningi emaphandleni bathi sebesifa ngendlala njalo badinga usizo oluphuthumayo. Kubika uNtungameli Nkomo weStudio 7.
Abakhulumele Studio 7 enhla langezansi yemandebeleni bathi umumo kawubamelanga kuhle njalo bathi nxa bengasatholanga uncedo lokudla kusikhatshana esilandelayo bangaba sesimeni esibi kakhulu. Omunye wabantu laba yisakhamuzisa kumvundlana eCholocho umnumzana Zithamkhulu Moyo. Umoyo uthi lanxa bekhona abaholiswa umombo lugatsha lukahulumende olubona ngenhlala kahle kaZulu olwe social welfare, abanengi kabakutholi lokhu kudla.
Abantwana bavuka benatha amasewu, hayi okwethukela kasikhulume ngakho ngoba esitolo kuyinto shopping yethu esitolo vele kasihlangeni ngoba sesisaba lokuya khona. Khonapho ngile mbuli ekwani ukuthi nabazukulu bamabangu-9. Sokulokhu sokuveza lokuthi abantu abantu beqalise ukusela behamba besiyatshontsha ezindlini.
Umoyo ukhale njalo ngeZulu esithi nxa lingasananga izifuyo ziza kufa ziphele lo nyaka.
Ngikhuluma nje khonapha ngiphansi kwenye inkomo ikhanya iqamukile emlenzeni, iqanyilwe nje kuphela yikuthi lingene emagodini zami kudinga okuvutyani khonokho.
Sisuke eCholocho salubhekisa esigabeni seMawane eGwanda lapho esithole khona isakhamuzi umnumzana Gabriel Moyo laye ohlabe umkhosi esiwuzwe kumvundlana.
Abenhlanganiso ezizimeleyo nje nxa bengangena sibili bafike esigabeni solesi sakithi solesi efika ward 13 solesi eMawane, hayi mboni kazani, hayi lapha ungaba lenyaka ezimbili ezintathu ezizayo lezi, hayi khuluma kunjenjenje. So mina namhla izolo bagayisa igogo kokugcina ukuthi ngizakhangela ngathi kangikwazi, ngikuthalaza kuphela.
Umanyano we-United Nations uthi kule ndlala embi eZimbabwe lonyaka njalo abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla bedlula izigidi ezinhlanu i-5.3 million. Ngokunjalo umanyano lo uthi udinga imali engena kuzigidi lezigidi zamadola eMelika eyokuthengela abantu laba ukudla. Abanye bathi ukudla kwenhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Food Program kungabaphathisa kakhulu ngoba okukahulumende okwabiwa lugatsha lwe-social welfare kuphiwa ngokukhethana. Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sePlumtree esigabeni seNyabane umnumzana Trimompofu.
Ukhansila ngwezano, so khansile ngwezano into ayenzayo ukuthi unika ngokubandlulula kakhulu. Esikhathini esiningi vele amanye amabandla aphikisayo kabatshelwa bayatshiywa phandle kumbe bezwe sokuvele sokuholisiwe ilanga lakhona seledlulile.
Selike lakhonona yini mhlawumbe kunkokheli yosikho kubosobhuku la khulumisana layo ngalolu daba?
Siyake sikuzame ngoba le into Ntunkamili kasiyo into entsha, into evele iyaqala kudala ngeminyaka lana eyadlulayo.
Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla leZANU-PF ePlumtree ngalolu daba, kodwa leli bandla lihlezi likulandula njalo nje ukuthi lisebenzisa ukudla njengesikhali sokujezisa abasekeli bamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington nginguNtungameli Nkomo.
Live Talk namhlanje kuhlele Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa isizalwane zeZimbabwe ezisemazweni belungiselela ukunanza ilanga likazivuse. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Indonesia baqale ukuvota ngabo 7 ekuseni namhlanje bekhetha umongameli kanye lamalunga edale lephalamende. Zibikwa zindala zombili phakathi kamongameli Joko Jokowi Widodo lowake wakhokhela ibutho lalelo lizwe uGeneral Prabowo Subianto. Umcebisi omkhulu kanobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations, uNicholas Haysom usefikile kwele Sudan ukuyancedisa imizamo eyenziwa ngabomanyano we-African Union wokuxazulula ingxabangxoza ekulelo lizwe ngemva kokugunqulwa kombuso kawayengumongameli u-Omar al-Bashir ngeviki edluleyo libutho. Ngesikhathi eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithoba munye iningi lalokhu lathola ibuzibuse, iningi lithi impilo inzima kakhulu kulesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho. Inkulungwane zabantu sezasuka elizweni zaphephela emazweni angomakhelwane njengabosowabo abahlala phandle kwelizwe, abo baza kuba lembuthano emazweni la. Ngapha edolobheni leWashington DC, izizalwane zeZimbabwe zizabuthana kwelinye igceke elithiwa Potomac Woods Park ngomgqibelo. KweleBhilithane lamanye amazwe lakho kuza kuba lembuthano efanayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane, umnumzana Tifa Wajapi Bango, ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yazibuse mfowethu lilanga elibuya engakutsho ngisikiwa ngithi lilama mixed feelings. Lilama mixed feelings uzibuse ngithemba ukuthi uyazi ukuthi uzibuse kufanele kube ukuthi ingqobe yokukhululeka kwabantu kuzo zonke inkandla zonke zempilo. Njalo nje kube ukuthi lezinto kuhlanganisa izinto eziningi kakhulu. Kodwa ke lona ekuqaleni lilanga engizathi ngiyalikhwabitha kakhulu ngoba ilizwe leZimbabwe laba lokukhululeka kusuka indlela ama-British noma ama-QIA ayesiphethe ngayo indlela yokusigqilaza njalo bekhangelela abantu abamnyama phansi. Kuyinto yokuqala leyana impe ngithi ngiyajabulela ukuthi ilizwe lakithi lakuthola ukukhululeka saphuma kuleyo ndima sayenelisa ukuthi sakhe enye impilo entsha. Kodwa ke ngibe sengibuya njalo ngizibuza ukuthi kodwa ke impilo entsha lesiyo kathi siyona siphila impilo entsha eyesiyifunayo na noma siphila impilo entsha esingayifisiyo. Impendulo yami ithi siphila impilo entsha esingayifisiyo ukuthi ngabe esikiyo. Uzibuse wabuya kodwa kwakufanele ukuthi kulokho okwakuvele kukhona ngesikhathi sikaZibuse kwakufanele ukuthi sakhe amabhilidi esakha ecazimula esiyaphezulu. Kodwa esikubonayo kakhulu ukuthi kwaba lokudilizeka kukaZibuse kakhulu kwadilika kwacisha kwasala kungasela lutho. So uZibuse lona kimi ngihafu ngiyamjabulela hafu kodwa ngilenhliziyo etotikazi.
Ye kodwa siyabona ukubana iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni yizo ezikhanya zisola into ezenzakala ekhaya. Kuyini okungaba kubangela lokhu? Bakhona yini abangaso abasola uhulumende kodwa besemazweni?
Eqinisweni izinto okokuqala ayisiko ukuthi abantu abaphandle kwelizwe basola kungoba basola nje kuphela kungena into abayibonayo. Kodwa ke nxa usiye wahamba wayakhangela phandle kwesibaya wafika wathola ukuthi kulotshane oluluhlaza. Kodwa usuphenduka nxa usufika ngekhaya usuthola ukuthi inhlanyelo nansi ikhona esandleni kodwa kuyehluleka ukuthi impilo ihlanyeleke ibe luhlaza. Yilabo okwenza khona ukuthi abantu babe lokukhulana okukhulu. Kubezo kusithi abantu abakhona ekhaya bayasola kodwa abanye basuka besaba i-victimization ukuthi mhlawumbe nxa bengasola baza kuxotshwa emsebenzini noma bengasola kuzabe le zinto thize ezimbi ezenzakala kibo. Kodwa kungayisiyo mpilo esiyifune naleyana. Sasifisa ukuthi umuntu uma esola asisoleni ngento ekhona singasoli ngento engekhoyo. Ikakhulukazi mina isikhathi engisigxeka kakhulu isikhathi esisukela embusweni kaMgabe ngo-1980 kuze kuzofika lapho agcina khona. Ilapho kubonakala kakhulu zini. Ubakathesi ukamongameli umnumzana uMnangagwa sisakhangela ukuthi sifone ukuthi ngeqiniso lezi zinto
azikhulumayo uqinisile yini. Kodwa siyakujabulela ngoba nanga kubuye sesizibone lezinye izinto ezazingavunyelwa ukuthi zingakhulunywa. Kathesi bayakuvula, bazivula lezo ncwadi bathi likhululekile bantu ukuthi selingazikhuluma okutshengisela ukuthi yiyo inkululeko ye-independence esiyifunayo naleyana. Kodwa kuba buhlungu ukuthi uthole ukuthi i-independence kwenzakala izinto kodwa kuphinde kuthiwa hhayi ungakhulumi lutho ngenxa yokuthi i-independence kwakuyileso sikhathi. Ungavunyelwa ukuthi ukhulume lutho oluhlanganyela le ndaba leyana eyadlulayo. Ngezinye izinto leziyana ezenza ukuthi umuntu angakhwabithi kuhle impilo yabe ipila. So into ekhona abantu bakithi abasekhaya bayisabela khona lokhu ngoba abaningi ngamasizo 7. Nga ngeke uze uthi ngapha uthi ulime ensimini yami uphinde futhi ubusuzwala mina kungenzeka ukuthi sengakuxotha ensimini uyelala ungadlanga.
Nxa abantu besemazweni ubona ungani kuyabe kulungile na ukuthi babuthane bananze ilanga leli bephakamisa iflag yelizwe?
Abantu abasemazweni kuhle ukuthi bengahlangana baphakamise iflag. Kodwa into ekhona esifanele sibeyazi ukuthi iflag nxa uyibamba uyiphakamisa kufanele ukuthi uyibambe uyiphakamisa ngenhliziyo yakho iphelele kungelanyembezi ngaphakathi.
Lo ngumnumzana Tifa Wachapi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitani. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ibandla leMDC seliqalisile ukhetho lokudinga inkokheli zebandla esabelweni sakobulawayo. Ukhetho lolu lukhangelelwe ukuqhutshwa kuze kube sekuseni kusasa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lolu belumele luqale ekuseni namhlanje kodwa lucine luqala ngemini yantambama, ngakho ke solukhangelelwe ukuqhutshwa luze luphele kusasa emadabu kakusa. Isikhulumeli se-MDC kobulawayo, umnumzana Edwin Ndlovu, ugcizelela kulokhu.
Yes, sikhangelele ukuthi process yethu ye-Congress sizaqalisa manje. Omama sebengena phakathi ukuthi baqalise ukuthi ke bayenze accreditation kusukela lapho sebekhethana ukuthi bafisa ukuthi province yabomama ime njani kuprovinsi yakobulawayo. Ma beqeda sokuzangena ke intsha ama-youth labo bayenze okufanayo bese kungena i-main. Sikhangelele ukuthi hhayi luhlelo olukhulu asohlelo oluncane lungaphela phakathi kobusuku. Asikhangelelanga ukuthi luhlelo lungaphela masinya.
Umnumzana Decent Bajila olilunga le-National Executive ebandleni le-MDC uthi baqala ngokuhlola ukuthi abantu abakhona ngamalunga ebandla.
Okwenzakalayo khathesi yikuhlolwa kokuthi laba ababuye lapha bafanele yini ukuba ngamalunga e-Congress yebandla le-MDC. Kuzaqalwa ngokuhlolwa bonke abantu abangomama balapha, kulandele ngontanga, kugcine ngobaba. Emva kwalokho kuza kukhangelwa ukuthi abantu laba abaphethe ziphi izikhundla, munye ngamunye abazangena lapha. Emva kwalokho kuzadingakala inkokheli ze-province ezabatsha, kudingakale inkokheli ze-province ezabomama, kudingakale inkokheli ze-province eze-main wing. Emveni kwalokho ke kulapho sesizakhangela khona ukuthi ibulawayo ikhetha bani ukuthi babe yiloko okuthiwa yi-National Standing Committee ye-MDC. Sikhangelela ukuthi uhlelo lesiphakathi kwalo lungaphela kusukusela ngo-12 phakathi kobusuku kusiya ngo-4.
Oncintisa ukuba yisikhulumeli sohlangothi lwabatsha, umnumzana Ben Hlatshwayo, uthi uhlupho olube khona yikuthi luphuzile ukuqala lolu khetho.
Ngikhangelele ukuthi i-youth ingivotele ukuthi ngiwe ngu-spokesperson. Khonapha kathesi for the past term yimi kade ngiyi-spokesperson. So ngikhangelele ku-return i-position yona leyo ekuba ngu-spokesperson wama-youth. Ama-challenges akhona kuphela ukuthi abantu babuye ekuseni ngama-10, but i-process iqalise kathesi kuphela. Ukuphuza uyakhozwa ngama-challenges e-transport. Ukuthi sometimes abanye babe ngale, abanye bengale ukuthi bahlangane, plus we also waiting for abanye bavele hara.
Ukhetho lolu beluqhutshelwa eStanley Hall emzini weMakhokhoba, njalo bekuphithizela amalunga eMDC efuna ukungena kodwa esenqabelwa ukuze kungene abantu asebesiyavota, njalo kuvunyelwa labo abayabe belesiqiniseko sokuthi ngempela ngamalunga ebandla njalo belelungelo lokuvota, kungavunyelwa wonke umuntu otsho ngomlomo ukuthi ulilunga kungela okufakazayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inengi lilokhu likhala ngokukhuphuka kwentengo yokudla ukugoqela isinkwa lempuphu kanye lezinye impahla ngesikhathi uhulumende esetshele abapheka isinkwa ukuthi besehlise imbadalo ngamachumi amahlanu ekhulwini 50%. Isinkwa besithengwa ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu i-$2.50 kodwa izolo besesithengiswa ngamadola amathathu alamasenti angamachumi amahlanu i-$3.50. Uhulumende ukhweze intengo yezilimo ezifana lengqoloyi nge-70% okubangele ukukhuphuka kwembadalo yesinkwa. Uthi lanxa besiphekayo bemlobele incwadi bemazisa ngenyathelo labo abalandelanga umthetho. Impuphu eyisisindo esingamakilogram angamachumi amahlanu 50 kgs ibithengwa ngamadola angi-$33 kodwa intengo isikhwezwe yaba ngamadola angi-$55. Inhlanganiso yabachola amabele layo ithi sithumele uhulumende umlayezelo ukuthi amalunga ayo asekhweza intengo yempuphu. Sixoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, okuqale singakutsho ukuthi abantu izakhamizi zakoBulawayo ngokukhwela kwama-price zilokudana okukhulu. Uzabona ukuthi impahla zikhwela zonke insuku, in fact sokusesabeka indlela eziphela ngayo kulanga lemuntu. Okunye kwakhona singeza this justified or not, kodwa iqiniso likhona ukuthi indaba yakhe yalahleka ukukhwela kwepetrol. Uhulumende wayehlale sala esithi yena ibhondi ledola le-America kuyalinga. Yikho futhi okukhula ama-price ngoba abantu bahle baqalisa ukwenza into ze-rating. Okwesithathu okufanele sikunanzele futhi ukuthi abantu abaningi ngasesiqa bethengeza iy'mpahla zabo baphuma ngaphandle kwelizwe besiyathenga iy'mpahla zabo and emthengeni wabo basebenzisa idola le-America elingatholakali emabhenki elingatholakali e-reserve bank. So abantu asebekwenza ukuthi bayahamba kumkambo omnyama bafike khona banake basose imali yana kumkambo omnyama ngama-return alayelangqondo. Yikho sokusenza ukuthi ungananzelela ama-price ethu aqansa ephezulu. Ngokunjalo-ke yikho sokusenza ukuthi kube nzima ukuthi osomabhizinisi basole ngoba labo zananzela bazakuthi ukuthi hhayi kanti vela thina imali eyothithatha kuzesote. So silalelo hlubo. Okwesine veli lizwe ongananzeli lize ngama-sectary esingathi thina kula production kwenza ukuthi abantu begcine bephuma besiyadinga impahla kwamanye amazwe and sekuyabeyadurisa. So umumo sibila umhlanga
ekambe ubona ingane abapheki isinkwa bengasehlisa ngesilinganiso sengxenye yekhulu ekhulwini 50% njengokutsho kahulumende.
Ngabona bekuqasisa bengilalele laba abakhuluma bekuqasisa bona abezegreen marketing bebi kuyikudla bathe bethenga i-wheat yabo abayithenge khona bethenga lo muntu abothengwa khona ubusuqansile. Ngokunjalo vele umuntu okubhizinis isikhathi esiningi ungaqansa ulutho laye uyadlulisela intengo yalolu soluqansileyo kulaba abathenga isikhathi ngama-consumers. Ingozi esikhona ukuthi into esingalandela ukuthi leso singa singashota sine singasitholi ngoba akula muntu ongafisa ukubana arane ibhizinisi kodwa engasatholi lutho. Kuzenza ukuthi sibe le ngozi yokuthi izinto zibe zingase zishota sine ngeke singasazitholi le mashelfi. So-ke leyo ingozi esiyibonayo engenzakala eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sixoxela ekhona le koBulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inengi lithi alijabuleli ukunanzwa kwelanga lakusasa elokufikisa iminyaka engu-39 ilizwe lathola uzibuse ngoba kukuningi okuhluphayo elizweni. Hayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.